Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 11 kumbimbitho 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Asiyonihlanganise singayibalela ukuthi ngaqeda impi. Nanku lapha kithi esadiki izindaba zokhetho lezinye nje izindaba. Izindaba ezingani ziyayehlula ngoba yona ngokwayisadiki ayilayo imbali ihistory.
Abakhokheli bamazwe akumanyana weSADC abagoqela uMongameli Mnangagwa bazaqhuba umhlangano ophuthumayo wokukhulumisana ngempi yakwele DRC.
Sekuphambanisa ikakhulu inhlala kahle lempilo kahle yabo intanga asithi ama-youth. Abantu sebehlala bedakiwe, abantu sebehlala besilwa.
Amapolisa abophe abasolwa abathathu abatholakale belamasaka embanje ezilesisindo samathani cishe amane i-3.9 tons kumbe i-3,900 kgs. Elemelika liqhuba umhlangano leziphathamandla zakwele Ukraine kukhulunyiswana ngendlela yokumisa impi ephakathi kweRussia leUkraine. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abakhokheli bamazwe akumanyana weSADC abagoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa bazaqhuba umhlangano ophuthumayo ngolwesine okukhulumisana ngempi yakwele DRC. Obona ngokwethulwa kwembiko kulumanyano unkosazana Barbara Lopi uthi umhlangano lo uza kwenzelwa enkundleni zokuxhumana ngomabona kude njalo uza kokhelwa ngumnangagwa ongumgcinisihlalo weSADC. Umhlangano lo uzahlaziya izixwayiso eziphume emhlanganweni wogatsha lweSADC Troika phezu kwempile ngeviki edluleyo. Ukulwisana lokho kuphakathi kwamabutho kahulumende weDRC labahlamuki beqembu leM23 ababikwa besekelwa nguhulumende wakwele Rwanda. Kodwa ele Rwanda liyakulandula lokho. Sixoxele ocubungula ezombusazwe ofundisa kwele Bilitane uDokotela Mthulisi Mathuthu.
Uma sesikhangelisisa izinto ezikhulunywa ngathi ngabahlaziya ezombusazwe kuzwekazi laseAfrika ngalabakhangelele kuleya region esithi yi-Great Lakes, abakhangele into ezenzakala eCongo laseRwanda, yonke leyana indawo. Ubese ukhangela le mibiko ekhitshwa zinhlanganiso zomhlaba wonke jikelele ezingathi ngezikhangelele ezamalungelo oluntu. Ngathi labaholi abafana labombeki abake baphatheka kuleyalo daba lwaseKongo emveni engakaphumi esihlalweni. Wonke labo bantu engibabalisayo lezihlanganiso engizibalisayo zonke zikhomba ukuthi ubudlwangudlwangu obuseKongo bungeke kuqedwe yimpi. Ukulwisana isiyo into engayiqeda. Ngakho ke imihlangano le imizamo le eyenziwayo iqakatheke kakhulu ngoba ikhomba kanye kanye ukuthi wonke umuntu uyakuzwisisa ukuthi kumele kube lokuhlalisana phansi ukukhulunyiswana.
Kungenzeka yini udale umahluko umhlangano lo ngoba ikhona eminye esike yenziwa kodwa yangaphumila lutho?
Lanxa nje sesithe imizamo yemihlangano le into esiqakathekileyo kodwa mase sikhangelisisa angiboni ukuthi lo mhlangano yiwo ongasilethela ukuthula ongamisa impi ekhona eCongo. Ngoba impi yeCongo ivela emva le ekuqaleni kusukela emva. Ngakho ke ayisiyo nto engaphonga ukuthi imane iphele ngomhlangano omunye nje. ngoba isadiki yona ngokwayo ihlangana isadiki nje ayisukuthi kuhlangene umhlaba wonke ayisukuthi kuhlangane lezinye izihlanganiso zase East Africa kweze Central Africa le African Union eziyizo ezingathi zilamandla masihlangane namanye ama organization labo United Nations isadiki ngathi yisicathulo ukucathula nje kancane sisiya ekuthuleni kodwa asiyomhlangano esingawukhangelela ukuthi ungasilethela ukuthula angibona ukuthi kukhona okungaphuma ngoba yona ngokwayo iKhongo udlwa ngudlwa ngobuseKhongo asodlwa undlwa ngomuntu osingathi isavunguzanyana nje singathi siyaphephula siphele khonapho hayi into enkulu kakhulu singathi kulama interest amaningi lapha eKhongo angeke aqedwe ngabantu beSadic ngoba la eSadic ayigcilanga kakhulu eKhongo iKhongo ikhona yebo kuSadic iDRC khona kodwa iSadic ambona ukuthi yengaba lamandla ukuthi yenze umhlangano ufana lowangu lwesine ilethe ukuthula
bakhona abanye abathi iSadaki inhlanganiso nje engelamsebenzi ngoba ziningi inkinga zayo eziyehlulayo uthini ngalokho
asiyo inhlanganiso singayibalela ukuthi ngaqeda impi nangu lapha kithi eSadaki izindaba zokhetho lezinye nje izindaba zindaba ezingane ziyayehlula ngoba yona ngokwayiSadik ayilayo imbali ihistory yokuthi ihlangane idala umehluko ezintweni ezihlukumeza abantu bamazwe aseSadik
umthulisi mathuthu ohlaziya ezombusazwe njalo ofundisa kwelinye ikolleji kwelebilitane
The Voice of America
Abathengisa emkambo wempahla ezehlukeneyo oweUnity Village Flea Market kwaBulawayo ovalwe izolo lugatsha lukahulumende olweZimra lusadingisisa ukuthi abanini bamabhizimusi abakulindawo babhadele imithelo efaneleyo bathi basaxoxisana laye uhulumende ukuze beqhubeke ngomsebenzi. Kasenelisanga ukukhulumisana lohulumende ngalolu daba kodwa umnumzana Dumisani Ncube umgcinisihlalo wekomiti yogatsha oluxwayisa uhulumende labamabhizimusi asacathulayo e-SMEs Advisory Council uthi basamelele impendulo evela kugatsha lwe-SMEs lolweZimra ngesikhalazo sabanini bamabhizimusi. Unqube uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba kanye lamanyathelo abawathathayo ngamanye amabhizimusi avaliweyo kobulawayo.
Kukhuluma nje ekuseni ngiyakhuluma le-regional director weZimra sengithe njalo ngayikhambisa uminista wami umama Monica Mtswanga ukuthi njengoba kungosomabhizinisi abangasoze babaleki abantu abayenza ibhizinisi zabo okuwa-above board besicela ukuthi bangavali indawo basivakatsheli exoxisana ne-leadership ekhona siyeregista abantu bonke le mpahla zabo store by store iZimra ilithi siyakhakhuletha ijude sebenikwa sometime ukuthi babhadale ukwenzela ukuthi bangavaleli kwesikhathi esithi emkize sebevalele sekule more than 3 weeks bevalele yinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu laba baphika khonapho bafundisa abantwana khonapho njalo kuyabuyisela i-economy emuva khuluma siyinjikho lapho abaqhatshwe khona
lihlangene laxoxisana labo
lihlangane ne-leadership yabo baletha-ke izikhalazo zabo adebe nabo like abemkize siyakhumbula ukuthi imkize i-checkatracing bebetshele izimpahla alezi impahla eziningi babe sebesithi bayahluma nje bavuka sokulungisiwe akuhlalanga nyanga ezingaki kumbe insuku ezingaki sebevalelwa iZimra ukuthi khona bafuna ukuthi bahlolisise so ngezinye indlela ithe dabhu so abanye bangikhona sibacelele amaloni ibhenki ukuthi bavuke baqalise uku-operate so my concern athe ngi-raiser through i-chaneli kaminista wami ngokuthi abantu laba banezikweledi emabhenki abantu laba banezikweledi lapho ade beboleka khona imali abantu laba bakweleda abantu abaningi so bengavaleli business izizwalele zintathu bazabhadala ngani amarenti abo bazabhadala ngani izikweledi lezi abazithethe amaloni na yokuthi liyibhadale kuZimra
kwakulula yini ukuthi i-Hidden and Sly ivulwe
i-Hidden Sly idalisa sibili yaze yavula bazama sibabo la iZimra ngathi kokona Leadership kababa uKhumalo uyizethi department lay operations iyancedisa kakhulu ngoba uyazama lamajakathi baze basebenze even sebeshayisile le misebenzini ukuthi abantu bavule bazwisisa kodwa-ke njengoba into le ingaveli kibo ivele badaleni phezulu kuyasuka kwesi sikhathi kuba sindi ithi we're now engaging ama-policy makers or abantu bona labo iminister of finance.
Bakhona abanye abavalelwe amabhizimusi kumbe abathathelwa impahla
worried kakhulu dadewethu ngoba kobulawayo yikho engikubona kusenzakala kakhulu kwamanye amadorobhu niyezwa kuthiwa kukhona kodwa ngengabuza my colleagues engisebenza labo akukho njengakobulawayo kobulawayo usuke iswazi lakhona laba likhulu kakhulu sekune more than 8 malls ezivaliweyo kobulawayo and bayaqhubeka bethi bevala phela bakanyele ama-malls yidede okudimakhethwa kwenziwe ama-shops amancane amancane I remember umama umoli umampofu laye uwazama sibili ncedisana laye as a political bureau member ukuthi into leyi singani sisenzakala sokunzima njengala kobulawayo kuphela.
Likhangelele nini impendulo evela kuhulumende ngesikhalazo senu?
Uminista wami uMonica Mtswanga ashowadinika ukuthi namuhla is working on it uzangiphendula. Ngiyakwazi ukuthi she's the woman of the work. Unfortunately benzama ukuthi ngifonele izini urede minister ngimswele namuhla laye umama uyazama uyafuqa ngoba last time kuwedings like ngagcina ngingeda yena abantu bancedisele nami ngikhuluma nje-as u-advisor wabo ngemva ukuthi kokona siyaba lempumela engcono yasifuna ukuthi kokona kube le-civil unrest abantu selekuchina sokushiba ngokunye ngoba belambile.
Lo ngumnumzana Dumisani Ncube umgcini sihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluxwayisa abamabhizimusi asacathulayo e-SMEs Advisory Council wabexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Marco Rubio uqhuba umhlangano namuhla kwele Saudi Arabia lo mongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine labanye bakhe ngokumisa impi ephakathi kweUkraine leRussia. Ele Ukraine namhla lihlasele ele Russia ngendizamtshina ezithwala amabhomba ezohlobo lwama-drones ezingamakhulu amathathu ezabelweni ezilitshumi. Ele Russia lithi kufe abantu abathathu kusehlakalo lesi kwalimala abafika phose amatshumi amathathu. Ele Melika lifuna ele Ukraine lisayine isivumelwano sokwemba amatye aligugu kulelo lizwe. URubio uzalalela izifiso zeRussia engakayibikela uMongameli Donald Trump ngempumela yalumhlangano. Ele Israel lokhe lisala ukuba izimota ezinkulu ezithwala ukudla zingene esihlengeni seGaza. Lithi kumele iHamas iqale ivume ukukhulula bonke abantu eyabathumba ngo-2024 kwele Israel. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika. Abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika sebelungiselela umbukiso weZimbabwe Expo ozaqhutywa lonyaka eLos Angeles. Ababona ngezombukiso lo bathi bakhangelele abantu abanengi embukisweni lo njengalokho okuvame ukwenzakala mnyaka ngomnyaka. Umbukiso weZim Expo uzaqhutywa ngokwenkwezi. Sixoxe lo Nkosazana Veke Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala esabelweni seIndiana.
IZim Expo mina ngiyayithanda. Njengoba singapha siyabe simelele ilizwe lethu, siyabe sihlangana labantu abaningi abavezela kuma states achiyeneyo. That's our time ukuthi lati sike socialize, and sometimes zabe sihlangana labanye abantu siyabe sishare lokho siyabe sihlangana lakho kuma states achiyeneyo.
Maska ngela ezamabhizimusi, kambe singathi iZim Expo iyanceda yini?
Ye baba, iyanceda. Umuntu wonke uyabe ebusiness yakhe abe eliyenza uyabe ku-right sibili ukuthi abuye ezothengisela abantu khonapho. Most of the time siyabona ukuthi abantu bayabe bethengisa izinto siyabe sizidinga singakwazi ukuthi zingaphi. So mhlano abantu bayabe kwanisa ukuthi babe bezothengisa ama-business abo, abantu bethenga, and from there abantu bazabakwazi ukuthi uzibani use-Los Angeles uthengisa lokhu, ngizacela inumber yakhe, ngase ngikufuna ngizamfonela, uyakwanisa ukungipostela. So kuyahlanganisa abantu loku uyenza ukuthi ibhizinisi yakho ihambe kakhulu, iza spreader kwamanye ama-states.
Singathi wena uzuhambe kuZim Expo eyokugcina lapho wagcina uhamba khona, singathi kuyini okutholayo sibili obonti ah lapha lokho ngiza kusebenzisa?
Mina ngathi uthola izinto eziningi njengomama esithanda ukuceca okungamangqongqo lokhuya sakuthenga khonapho. Ngiyabona ukuthi kuyangikhumbuza ekhaya, kuyangenza ukuthi ngibe lokho ngigcina ukuthi sina sasigqoka njani sisekhaya. So ngiyakwanisa ukuba lokho ngikwenza izintathesi because abanye bayabe bethengisa labana bayabuya lakho sesithengi. Okunye futhi engabona kusinceda eZim Expo, ngabona abantu be-applya sibili ama-passports zokuthathela abantwana ama-birth certificate. Kuyanceda sibili, abantu bayabuya bezobuthana ndawonye and sebelungisa or lokwenza amanye amaphepha abangakwanisiyo ukuba ukuthi bayenze bekhatshana njengoba bengekho eZimbabwe, but kuyabe kubanceda labo lezinye izinto okunje lamalembu. Ngabona abantu bethengisa amalembu, amalembu lamapicture ezinye izinto like eseZimbabwe, like types of animals, izihlahla. Kunezinto eziningi sibili, kuyahlanganisa abantu ngendlela etshiyeneyo.
Ukudla-ke mandlovu?
Ah, ukudla sasidla konke ukudla kwekhaya, sasibona ngani iZimbabwe silapha, everything sasilakho sibili. Abantu babe pheka ukudla okutshiyeneyo, konke esikudlayo ekhaya. So siyabe senza ngani abantu, we are showing off what we do in our country. So kuyanceda ukuthi abanye abantu labo basi-appreciate, babekwazi ukuthi hawu lathi silokwethu esikudlayo.
Lo ngunkosazana Veke Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala esabelweni se-Indiana ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Amapolisa athi abophe abasolwa abathathu abatholakale belamasaka embanje ezilesisindo samathani cishe amathathu, i-3.9 tons kumbe i-3,900 kgs eHarare. Emasingo lakho kubotshwe abasolwa ababili ababikwa betholakale belensangu ezilesisindo samakilogram angamakhulu amabili i-200 kgs. Ukubotshwa kwabantu laba kuyingxenye yohlelo lwamapholisa olokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Izidakamizwa eziningi zibikwa zingeniswa elizweni ngomngcele we-Bay Bridge ngaphandle komthetho. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Bay Bridge Progressive Residents Association umnumzana Jabulani Makhado.
Sekuphambanisa ikakhulu inhlalakahle lempilo kahle yabo ntanga asithi ama-youth. Abantu sebehlala bedakiwe, abantu sebehlala besilwa, abanye bayazibulala besenza ama-suicide. Indaba yezidakamizwa yinaleyi ngoba umuntu uyabe vele esegxile kuzo kakhulu. Uthole umuntu kwesinye isikhathi uyahlala insuku ezikwana ezine ethule yedwa kadli umuntu yena lowo. So into esisihlupha lathi khonapha e-Bite Bridge. Ibhakile sibili babotshwa abantu amapholisa azama ngendlela zonke, kodwa labo ukuhambisa izidakamizwa lezo lokuzithengisa. Sebe lamacebo abaningi ukuzedlulisa ezinye siya phecheya ezinye zithengiswa khonapha. Into esihluphele kakhulu esifuna ukuthi umuntu wonke izakhamizi, uhulumende, lamapholisa, la wonke umuntu nje oseZimbabwe angenele kukho, ngoba kuzasibulalela imuli zethu, kuzasibulalela inhlalakahle yethu.
Ungajula usichazele izehlakalo oyake uzibone khona ngapho eBaitbridge.
Abanye baba lodlakela bigcina bephambanisa lezimuli lenhlala kahle okona lapho ayabehlezi khona, even la khona apha elokitshini kumbe emakhaya uyathola ukuthi kuba lokuhlukuluzana ngendaba yezidakanizwazo nalezi. Abantwana bezikolo abanye abasayi lezikolo kakuhle, abasafundi. Liyabe lisithi umntwana uye esikolo kanti kaya ngesikolo, selikhangela impumela yakhe liyathola into zingasahambanga kuhle. Uma likulandelisa kuhle lithole ukuthi ubevele engasayi esikolo ngendaba yezidakamizwazo nalezi, ngoba zicena zibaphambanisa bengasalandeli imvelethu, bangasalandeli le mithetho yelizwe, beyephula usantando. Njengaba ma-resident eBaitbridge kuyasihlukuluza lathi, kusibamba kakhulu emoyeni, sihlala sikhuleka ukuthi aluba lo uNkulunkulu angangenela, ngoba sekubhakile konke ilizwe lonke. Njengakhona apha kithi eBaitbridge lapha, ngoba kusemngceleni kulapho okungenwa khona lokuphuma khona, uyathola ukuthi kuba kuningi. But indaba ekhona ukuthi lathi thina izakhamizi asicebi, abanye bethu asicebi emapholiseni ukuthi uzibani umakhelwane wami iyathengisa, uzibani umakhelwane wami uyazisebenzisa izidakamizwa lezo, kumbe uzisebenzisela kwabanye abantu. Asikukhulumi, ngazi ukuthi kuyesaba kumbe labo babe bele kunye abakutholayo khonapho inxeba afumbathiswa labo ukuthi bengasakhulumi. Siyacela sibili ukuthi aluwa hulumende angafaka i-operation sibili ezakuba ikhangelela khona usibili, bafake lezinja lezana ezinuka ezikwanisa ukunuka zizo ukuthi lapha kulezidakamizwa. Kungaba ngcono sibili, kungaba ngcono, kungasincedisa sibili njengabantu beBaitbridge.
Endaweni eziningi abantu abasebenzisa izidakamizwa akulasekelo abalutholayo. Khona ngapho zikhona yini inhlelo zokubancedisa ukuthi bachiyane lalumkhuba?
EBaitbridge lapha asila indawo kumbe umuze esingathi rehabilitation center eyabantu abatholakala benjalo ukuthi bafakwe ku rehabilitation center ukuze bakhutshwe endaweni zezidakamizwa. Zibe sizacela sibili ukuthi wahulumende aluba ethatha ezinye kulezinye ezakhiwa ezikhona apha ezakhiwa azisebenzi lutho. Silama hotel amanye khonapha awakhiwa kudala akasebenzi lutho, avala kudala. Aluba uhulumende engafaka isenta iya rehabilitation ukuze abantu bona lava lama youth ontanga bona lava labanye bonke abangena kuzidakamizwa i-drug and substance abuse bathole indawo yokuthi bangancedwa khona, whereby they are rehabilitated. Laba batholakala belazo bethengisa, ucele ngokuthi omantshi babagwebe sibili okuzwakalayo encane kungafundisa abantu ukuthi izidakamizwa azilunganga.
Umnumzana Jabulani Makhado ngowenhlanganiso yeBaitbridge Progressive Residents Association.
The Voice of America.
Kweziphathelane lezenotho, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lo Mnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions, ngesimo somnotho weZimbabwe.
Njengobona kwami umnotho welizwe weZimbabwe akudingisa ngoma kathesi, umnotho wethu kawumanga kuhle. Imisebenzi kayikho, iyasilelwa izizwalane eziningi eziZimbabwe zidinga imisebenzi ngaphandle kwelizwe. Izibhedlela kazilamithi, imigwaqo ilamagodi, abantu bayakhonona, abanye bayabotshwa. Hatshi, ngibona ngathi khathesi umnotho welizwe uyazitshengisela wodwa nje ukuthi izinto azimanga kuhle. Ngoba nxa umnotho welizwe umuhle, abantu kamakhononi, imisebenzi yabe ikhona, ama-factory esebenza, imigwaqo emihle, uloliwe esebenza, amagetsi ekhona, lokhu kutshengisela ukuthi vele ungazi ukhangelela imali yakhona kayigcinanga, iyabe lokhu iphikisana lama US dollars. Hatshi, umnotho kawumanga kuhle, ama-supermarkets ayavalwa, amavinkili ayavalwa, abantu belokhu bekhalakhala. Hatshi, umnotho welizwe kawumanga kuhle.
Kuyini okungenziwa baba Ngwenya ukuze kuguqulwe isimo somnotho lesi okhuluma ngaso?
into yokuqala efanele yenziwe ukulungisisa umnotho ngumbuso. Nxa umbuso ungamanga kuhle, siyabona ukuthi loba e-DRC kulempi, kule South Sudan kulempi, umnotho wasuzume kuhle, umbuso kawube umbuso omuhle. Nxa sokunjalo kutsho ukuthi izimpahla zonke ezilungiswa eZimbabwe kumbe into ezigejwayo ezithengiswa ngaphandle kwelizwe ziyafakwa esiphaleni sikahulumente kwi-Central Treasury, zisetshenziswe ngendlela enhle kungela corruption, yikho okulungisisa umnotho khonokho umnotho welizwe. Umbuso wakhona lesiphala sigcina izinto ezilungiswa zizizwa eZimbabwe.
Kungathatha isikhathi esinganani ukuze umnotho uguqulwe, babangwenya?
Ngisisa umnotho welizwe akuthathi isikhathi, ngoba ukukhipha abantu abangawazi umsebenzi kuhulumende akuthathi isikhathi. Ukulungisisa imithetho eyenza ukuthi imali iqine akuthathi isikhathi. Ukulungisisa umumo we state of the environment economy kube lezi vakashi eziningi labaletha izimali ezama industry abavela ngaphandle kwelizwe akuthathi isikhathi. So kusho ukuthi vele singathi khona iminyaka emibili kumbe emihlanu umnotho welizwe uyalungiseka kuhle.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Ngesizwe imbono yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani? Hayi, mna mphilile, adaba abasakazi abahle. Yenzani umsebenzi? Saleni sikhuluma ngeziqoqodo lezi zifake izigodi endlebeni. Sicela ukukhuluma ngendaba kamavaza le, kumbe kumabaza, kumbe kumavaza. Yokuthi umavaza lo seze wedlulisa amalawulo. Ukuthaba kwakhe sokwedlulisa amalawulo, uyabona ukubhadala imali eningi kakhulu. Awubona umuntu angahamba ebhawe le mali eningi kakhulu, ugcine etshayiwe, ugcine efile, nxaye le moto igcine esebhewukile ngemoto ngokuthi yabe sedakwe kakhulu imali yakhe. Yikho akwenzayo umavaza, sethabe kakhulu. Ekhuluma ukuthi ulokhu zena uyitayi kulalapha acatshe khona. Abantu abakayitayi behlupheka bengelayise, bakhule bengelayise, besazi ukuthi uyise wathathwa ngozibani. Abanye abathatha uyitayi bayaziwa, bemthatha emini abantu beganyile. La ebazi wakhuluma kukhulumayo kwabo sebemthatha ukuthi bozibani, kanti lingisa ngabi. Indaba kaitayi ayihluphi, isegcekeni, kodwa ngomnankakho abamthathayo ngokuthi yibo onkulunkulu baleliyani ilizwe.
Siyabingelela, siyabonga Studio 7, kodwa sidaniswa ukuthi mhlawumbe abantu babesola kakhulu abantu bezanu labo baze balitshethi qumani isikhathi sabantu bengakhulumi. Hleli sizwa kukhuluma bona bobelief gawuli isikhathi eside bekhulumela izanu nje amampunge angathi shu. Kade bebusa labo belief gawule 50 years, ayikho into abayenzayo nje even encane. Into esicelayo ukuthi abantu, umbono yabantu hlaziyani madoda. Ite sicela, sicela isikhathi lisengeze sabantu. Kungaphawula umuntu yedwa ukuthi isikhathi siphelile. Kanti isikhathi sihlaliseka ngoloyo kukhuluma ogawule, bekhuluma into engekho nje bekhulumela izandla. Sicela isikhathi sabantu bezikhulumela bona abantu, besenda ama-audios ngemibono yabo, bebe baningi. Yikho esikucelayo lokho. Hayi ukuthi kukhuluma umuntu yedwa ukuthi wasela sikhathi. Kanti isikhathi sibhizi siphelela ngabo Timur Ngambe esihlaziya ngento ze-America. Siyacela lapho ke lisigadeleni kuleyo nto leyo. Sabu.
Angibingelele ekhaya lezindaba ezinhle ezimnandi ezeqiniso. Studio 7 abasakazi nabalaleli, salibonani. Ngutshawu ke ngapha kwesigangatsha eKhezi, Matopo constituency, Matopo South. Ye, ngicela nje ukudlulisa nje ngomzuzwana into nje encane, isicelo sami kule indoda okuthiwa ngunyoka yemabhunu odlulisa imiyalezo ngokuzokwenzeka mhla ka 31 March. Siyacela akungabi yinto yasesitshoneni, kayibe into yelizwe lonke. Fakani, fakani madoda, ngisho ngama languages wonke fakanini. Two major languages ezalapha, two major African languages, siyazazi isiNdebele lesiShona. Nxa lingakhuluma ngesiShona sodwa, kuzaba sengathi into yasemashonaland. Lizayenza ke khona ngapho thina lingasifaki ngapha, kobulawayo nasemathebheleleni. Nxa kuyinto yasezweni lethu yonke, hayi madoda, kasiyenzeni. Ngicela omunye amtshele ngesiShona inyoka yamabhunu. Uma isiNdebele ngasazi, akukhuluma omunye ngesiNdebele. Baqoke ilizwe lonke, bangaqoke emashonaland kuphela. Ngiyabonga.
Litshona njani nibathwakazi abahle kunye nabasakazi bakaStudio 7. Kubuhlungu intatheli elokhu isavalelwe namanje ngokwenza nje i-interview nomuntu ozozikhulumela into esenhliziyweni yakhe, kuthiwe yilizwe elinedemokhrasi linje. nzima nokuthi athole yona ibheyili hayi umbuso waleli lizwe unzima.
Abalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lingayikashana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Sixoxa ngokusetshenziswa kwezidakamizwa. Yimi uNtungamilinkomo.